Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 1 kuLwezi 2020 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, kulomuntu obulewe iCOVID-19 izolo eZimbabwe, osekulabantu abedlula amakhulu amabili 234. Asebebulewe ngumkhuhlane lo. Unkosikazi Auxilia Mnangagwa uthi kasilo lakhe igolide elatholakala sesikhwameni sikankosikazana Henrietta Buswaya, okuthiwa wayefuna ukuyalithengisa eDubai okungekho emthethweni. Kula bantu abafika phose izigidi ezilikhulu 91.6 million asebevote kukhetho eMelika oluza kwenziwa ngolwesibili.
Kulo nyaka banenga kakhulu abantu abayenzi early voting.
Umculi olodumo uCalvin Nhliziyo usengcatshiwe koBulawayo.
UBulawayo usukumile ngobuningi bakhe, lami ngizizwe ngikhuthaze ukuthi ha, at least umuntu wakithi layo ubekiwe bamhloniphile.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uhlangothi lukahulumende olubona ngezempila kahle luthi kulomuntu eZimbabwe osanda kubulawa ngumkhuhlane weCOVID-19. Labahlanu abahlolwe izolo batholakala bele coronavirus. Uhlangothi lolu luthi umkhuhlane lo usubulele abantu abedlula amakhulu amabili lamathumi amane 243 soloko waqhamuka eZimbabwe ngombibitho lonyaka. Luthi sokulabantu abedlula inkulungwane eziyisitshiyangalombili lamakhulu amathathu 8,367 asebahlolwa batholakala bele COVID-19 elizweni. Abafika phose inani elifanayo 7,894 sebaphepha kumkhuhlane lo. Emhlabeni wonke jikelele, isibhedlela seJohns Hopkins University City sokulabantu abafika phose izigidi ezingamajumi amahlanu 47 million asebehlolwe batholakala bele COVID-19. Unkosikazi Auxilia Mnangagwa uthi kasilo lakhe igolide elatholakala lisesikhwameni sikankosazana Henrietta Buswaya, okuthiwa wayezama ukuyalithengisa kule Dubai okungekho emthethweni. Unkosikazi Mnangagwa wethule lokhu kulandela imbiko ethi wayelesandla ekuzameni ukuyathengisa igolide leli ubekhangelelwe ukuthi lizathengwa ngemali efika 330,000 US dollars. Iphephandaba leHerald lithi unkosikazi Mnangagwa ukhala ngokuthi imuli yakhe ithethiswa sonke isikhathi ngabantu abafuna ukuyingcolisa. Uthi amapholisa kumele aveze ukuba okhulume lokhu ubejongeni. Amapholisa athi umnumzana Gift Karanda watshela abanye babo eRobert Gabriel Mugabe International Airport kubotshwa unkosazana Buswaya ukuthi igolide latholakala lifihlwe esikhwameni sikaBuswaya lalingele likankosikazi Mnangagwa. Ukaranda wetheswa icala lokuzama ukuvimba amapholisa ukuba abophe uRuswaya ukuba legolide engelamvumo lokuncedisa uRuswaya ukuthi athengise igolide leli ongekho emthethweni. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lomnumzana George Jaramba, isikhulumeli sikamongameli, ngokwethulwe ngunkosikazi Mnangagwa obengaphenduli umakhaleni khukhwini wakhe. URuswaya ubothwe lamapholisa ambalwa akuqela owensitha okuthiwa ayezama ukumncedisa ukuba ayithengisa igolide eDubai okungekho emthethweni. Umculi we-rap obelodumo kakhulu eZimbabwe lakwamanye amazwe uCalvin Nhliziyo ungcwatshwe namuhla eLady Stanley Cemetery koBulawayo. Umnumzana Desmond Ntini isakhamuzi sakoBulawayo uthi bekulabantu abaningi abavelelise uCalvin wabulawa yimota engozini yomgwaqo ngeviki ephelileyo. UMike Hobe uzasethulela okuningi ngodaba lolu kuhlelo lwabatsha. Abantu abafika phose izigidi ezilikhulu 91.6 million sebevotile kukhetho lweMelika oluzakwenziwa ngolwesibili. Abavotayo basebenzisa iposo, amabhokisi okuvotela lokuya endaweni okuvotelwa khona. Zinengi izabelo ezivumela abantu ukuthi bavote kusetshenziswa indlela lezi. abancintisa ukhetho lolu umnumzana Donald Trump lowaye ngumsekeli kamongameli umnumzana Joe Biden bakhangelwe ukuthi bazaphetha ukukhankasa kwabo kusasa. Baningi abadabuka eZimbabwe asebevotile ukhetho lolu. Omunye wabo ngunkosikazi Priscilla Ndlovu ohlala eSeattle esabelweni seWashington State.
Okukhanya abantu begijima ngakho yokuvota, ngithina ngapha sivota nge uyathunyezelwa wonke umuntu nje i-voters ballot awumeleli ukuthi uzuyicele kasiwacele. Ubususikhethela wena ukuthi uzavota uyevisela i-ballot box, i-ballot paper yakho masinyane kumbumelela ukuthi uyevota ngelanga langakhona. Kodwa mina hayi eyami i-ballot labanga kwami sesewethu sesiwavisele ngabona sokuze kule viki ebuyele sesayakhangela lokuthi ubone ukuthi i-ballot paper yakho itholakele yini. Kodwa abantu abakuqapheleyo ngapha abavotayo abavota ngamaphepha abathunyelwa amaphepha wabo kudala sikhangelela ukuthi abantu bayacebisana ukuthi kungaviselwa ungabusavisela iphepha ngepost uhambe uyefaka ema-library kumbe ema-ofisini lapho uhulumende akukhombela khona ngoba besesabela ukuthi i-post office ingaphuzisa amaphepha njengoba kule ndaba ezinkulu ezikhulunywayo ngokuthi amaphepha angekela ukufika ama-voters ballots angayekela ukufika mhlawelanga wasozabalwe.
Unkosikazi Ndlovu uthi sebencedisa okwamanje abantu abangakavoti.
Sizama uncedisa ukuthi siyavolunteer nje ukufona fonela emafonini uncedisa ukuthi abantu bayivota njengezindaweni ezikhatshana ezileziphithiphithi njengabo Wisconsin.
Umnumzana Dan Moyo umgcini sihlalo webandla le-MDC kule Melika elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Kuphe uthi laye usevotile kukhetho lolu.
Ngivote e-South Riding lapha eVirginia duze kwala engihlala khona. I-process yakhona ilula kakhulu. Uyafika lapho ende bekungela ama-line kungithathe less than 10 minutes ukuthi ngivote. Uyafika lapho ubanikeze i-ID yakho ba-check ukuthi uyi-registered voter then mabekuthola sebekunikeza i-ballot paper. Uyayithatha i-ballot paper uye ku-secret place laphana ukuthi uvote-ke i-secret ballot. Then ma uqeda lapho uthatha leyo ballot paper uyifaka ebhokisini lakhona eli-reader elile-scanner esi-reader i-barcode ukuthi register ivote yakho. And usuqedile uyaphuma uyazihambela.
Uthi baningi abantu asebevotile kukhetho lwe-Melika.
Kulo nyaka baningi kakhulu abantu abayenze early voting ngoba ama-states amaningi avulile ukuthi abantu bavote early bengalindi ukuthi baye kuma-polling station mhlaka 3 November ngelanga le-election. I think lokhu kuzosiza kakhulu ukuthi kungabi la ma-crowds since i-COVID isibona ihlasele la. So abantu ba-interested ukuthi bavele ivote yabo ingene masinya. Bangazihluphi kakhulu nge-Tuesday ukuyalinda emalayinini beze-exposa. So into enhle kakhulu.
Kulezabelo ezigoqela i-Pennsylvania, Wisconsin, Florida, Michigan, North Carolina lezinye okukhanya kuyizo okumele uTrump loBiden banqobe nxa befisa ukuthi bangene esikhundleni sikamongameli. Abanye abantu kwele Zimbabwe bathi balulandela kakhulu ukhetho lwe-Melika loba nje kukhanya engani kalusuze luguqule impilo kaZulu. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Bakhona abancoma indlela ukhetho lwe-Melika olulungiselelwa ngayo. Kube khona njalo abanye abachothozayo besithi kuyaxokozela okumangalisayo ukhetho lolu. Umnumzana Effort Ncube olandela ezombangazwe uthi luqakathekile ukhetho lwe-Melika.
Ukhetho lwe-Melika luqakatheke kakhulu empilweni yabantu beZimbabwe nasemhlabeni wonke jikelele. Ilizwe linamandla elincedisa kwezomnotho nxa ulobudlelwano obuhlelalo impilo ijwayele ukuba nhle nxa kungelabudlelwane obuhlelalo ijwayele ukuba mbi ibe nzima ebantwini balelo lizwe. Kodwa ke nxa singadlulisela kubo abaseMelika sibukele kuyadonselwana ngendlela esingazange sayibona phambilini. Kodwa asithembeni ukuthi kuzaphuma okuqondileyo kuhlonitshwe lokho okuyabe kube yisinqumo sabantu kungakhathalekile ukuthi kuqonde ngaphi.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo oyenhlanganiso ye-Ibhethu likaZulu uthakazelela ukuthi ukuthi amabandla aphikisayo akhankasa emphakathini njengebandla elibusayo.
Sibona inhlangothi ezincintisayo zonke bezikhankasa, zikhankasa ngokufanayo kungela oncindezela omunye, wonke umuntu bekhuluma lokho abona kungamnikeza usekelo okungafaniyo lesikubona kusenzakala lapha ekhaya, kubana abaphikisayo bavalela umhlangano kuyachaywa, kusetshenziswa ingatsha zikahulumende ukuncindezela. EMelika sibona wonke umuntu ephiwa ithuba ngokufanayo.
Umnumzana Believe Gawule owebandla leZANU PF uthi umkhuhlane we-COVID-19 ungamlahla phansi umongameli Donald Trump.
Wehlulekile uTrump indlela abambe ngayo indaba ye-COVID leyo, yenze abantu bagcina bevele bese bembona esengumuntu oyisehluleki. Kuncedisile ukuthi indlela yakhanye engumuntu ongatholanga umuntu ongamphikisa sibili.
Umnumzana Felix Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-Movement for Democratic Change ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, uthi ukuphumelela kokhetho kusezandleni zabantu bakwele Melika.
Hayi, ama-elections e-America azaba isiboniso ukuthi amazwe wonke bahambisa njani, ngoba khathesi sibona ngani i-America silahleka mpela. Thina sifuna ukuthi konke okwenzakalayo kube semthethweni, kungabile ibandlululo, abantu bakhetha inketi ibakhetha abakufunayo.
Bakhona abanye abathi ukhetho lolu kalusoze luguqule lutho eZimbabwe. Omunye wabalombono lo ngumnumzana Everton Nyoni ohlala kobulawayo.
Ngasikhangelela indaba zokhetho lezi ezikhona khathesi, ngibone ngani akutsho okukhulu ngamanye amazwe. Amanye amazwe ngabone ekhangelele ukuthi mhlawumbe kulalwana umongameli, kodwa ke siyakwazi ukuthi okuvele kuhloswe yi-America kuyafanana, ngoba singakhangela wonke umongameli ongenayo wele America kulezakhe izimpawu ezazini ikhwezela. Injongo ye-America ihlala ivele ifana, akula ukuthi kungene uphi umongameli sokuzaba lenguquko. Inguquko iba khona kibo phakathi khonale empilweni zabantu be-America, kodwa ke kwamanye amazwe akulani lutho lokhu, ngoba imithetho ye-America ayintshintshi ayiguquki, ihlala ifanana kungaze kungene umongameli omutsha.
Umhlaba wonke jikelele umelele ukubona okuzaphuma kukhetho lolu. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6175 laku 7255 kHz ku shortwave.
Singangena kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abantu abaningi kwele Melika bathi bakhathazekile ngokhetho lukamongameli oluza kwenziwa ngolwesibili. Bathi sebediniwe ukukhankasa okwenziwa ngabancintisa kukhetho lolu. Umongameli Donald Trump lomnumzana Joe Biden banqikelana kukhetho lolu ngolwesibili. Umongameli wakwele Tanzania umnumzana John Magufuli usenqobe kukhetho olusanda kwenziwa, wathola amavoti ayisilinganiso sokwedlula amajuni ayisitshiyangalombili ekhulwini 84%. Abaphikisayo bathi ukhetho lolu kalwenziwanga ngemfanelo. Okwamanje sike sizwe ezamasiko.
Senganamasiko
awenziwe manje
ngobaba mkhulu.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sixoxa lo nkosikazi Sakhile Liline uMadube, ingcwethi kwezamasiko esintu. Madube, siyakwamukela kuhlelo. Lamhla-ke uhlelo esikhulu ingxoxo yethu imayelana labo babakazi. Obabakazi abasekho kulezi nsuku, basabalele sebasemhlabeni wonke jikelele. So ke abasakhulayo abangamantombazana bachetshiswa ngobani kulezi nsuku?
Kulezi nsuku iningi lamantombazana sebechetshiswa ngomama babo. Sekuleleya indlela yokuthi umama sekwanisa ukuthi i-relationship yakhe lomntwana wenkazana amsondeze eduze, amelule, amtshele ukuthi noma nxa ulohlupho yaleyoduli, but kuko abanye ubabazala ubabakazi basasekhona lokezibesalandela amasiko besiyatela ukuthi bababazi na nge-1-2-3 but akusavamanga njengakudala.
Singathi-ke kulabo obabakazi abangasekho khona bagcina betshelwa ngobani ngaphandle kwabomama?
Ngiyabukani lezi babaye babuza kubangani abanye bezama ukuthi badinisise bezenzele bodwa but omama kathesi umama nogogo abantu esebedlale imindi nokuthi nxa uthi umamakazi kakho bebeke kungasekaplan fomeziteni yokumama umama ujeni umama wakho seza kulahlekile njalo aseza kugayida into eningi uza kumethe ezigayida njengomzali ekutengisukuthi lokhu kubi lokhu kakubi lokhu kuhle lokhu kakuhle laboba abakazi abanye but kwezinsuku kuvame umama umama uyathatha umntana kwenkazi nahlalela phansi amelule amelule amtshengise indlela ukuthi lokhu kwenzakala so lokhu akwenziwa so lokhu yenza so lokhu akwenziwa so hhayi ma uhambile uyalayela hhayi ma uhambile ungakuyokuthi hhayi ma uhambile yenzukuthi lo abakho engaboni ukuthi uhambile engiwumama aphinde adlalinde naye kangabakazi
sikhathi vele kumele becithisweni
abantwana abangamankazana iinto ezibazithethisayo yiyinto eziningi ezithathenini okokuqala umntana enkazana ma eseqalisa ukuthomba kumele umfundise umtshengise ukuthi nxa kuyukuthi usingeni lezinto ezokuthi usithomba mntanami abantu abangobaba akufanelanga udlalele eduze kwabo lapha umuntu ongaba ma esithi kumele ungenze so umuntu ongaba ma ekubamba lapha kumele ungavumi njalo kumele ukuthi nxa umntana enkazana eziphathe ngendleleni okokwakezosenza ukuthi umntana kele kumele umfundise ongekuthi na ekhula azokwazi ukuthi lokhu kwakuthiwakwenziwa umntana enkazana lokhu kuyenziwa umntana enkazana nxa lokhu ngikwenza kumele angithakabangingeni ukuthi ngezinto ezini so umntana enkazana kumele uziphathe
ye kodwa kuyasebenza isikhathi sonke kumbe akusebenzi
kuya ngokuthi umntwana umntana enjani kuyangokuthi sigogo sigoqile yini simanzi sagoqele ngathi sesiwomile kumisi sithi uzasibhuqa sigoqele hhayi asigoqele but ngavele kazi kusigoqa sisemanzi siyagoqeka nje sigoqeke kuhle ayi ngumntana olalelayo ayingumntana ohloniphayo angumntana ozaziyo ayingumntana oyazi imvelaphi yakhe angumntana olesiko elihle olekusasenhle ingumntana olandela uthixo kwabazali ekhaya
phosele ukugcina Matube
hhayi siyabonga kakhulu but siyafisa ukuthobabakazi nxa besasekhona abangabi lowo mhawu kungena nokungabi nomusa ebantwana babane wabo kumbe abantwana basekhaya bezobabakazi abatholise kuhle bahlalela ngaphansi babafundise indlela babatshengise ukuthi lokhu ngokubi lokhu ngokuhle besiba kuhle sisanjani
sithathe lethuba ukuthi sibonge unkosikazi Sakhilelini Madube le yincwadi kwezamasiko esintu Madube sibongile ungadinela kusasa mama
babethethela malogcina amasiko wenuowakusenziwe mando
okwamanje sike sizwe ezokholo lwesikristu
ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungamile nkomo lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Zintimkandla usiphathelene mfundisi
bazalwana abathandekayo siyahlangana njalo namhlanje njengenhlalayenza ngamasonto wonke ntambama sizwe sabelane ilizwi eliyavuselela umphefumulo yethu namhlanje-ke ilizwi lethu sihlangana lalo encwadini yabaseroma njengoluba kapawuli isahluko sesificaminembili indima yamashumi amathathu lanhlanu sisiya kuma endimeni yamashumi amathathu lesikhombisa abaseroma 8 ivesi lika-35 sisiya ku-37 ufundeka kanje ngubani oza kusahlukanisa nothando lukakristu na noma ukuhlupheka noma ukubandezeka noma ukuzingelwa noma indlala noma ukuhambaze noma ingozi noma inkemba na verse 36 kulotshiwe ukuthi ngenxa yakho sibulawa usuku lonke sithiwa izimvu zokuhlatshwa verse 37 kepha kukho konke lokho siyanqoba nokunqoba ngowasithandayo zihlobo zenkosi ezithandekileyo ilizwi leli upawuli walibhalela abaseroma esebone ukubana abantu baseroma kuningi okokubakhathaza kuze kufinyelele lasekholweni lwabo ngobana umphefumulo kumbe inyama kumbe ingqondo nxa ingahlalisekanga kuningi okonakalayo. UPaul wakhangela abantu baseRoma wasezibuza ukuthi kambe laba bantu sibili uthando lukaKristu bayaluzwisisa yini, ngoba uyatsho esebona ukuthi abantu beRoma babehlupheka njengoba silakathisi siyahlupheka. Singaza ke sesikuqeda okusihluphayo, sihlupheka njengemndeni, sihlupheka njengomphakathi, sihlupheka njengelizwe. Ukubalisa yikuthanda. Ngikhuluma kunjenje, ezakho inhlupho uyazazi lawe. Uyatsho uPaul uthi kambe shibili ngemva kokuhlupheka kulo kuncindezelwa noma ukuzingelwa noma indlala. Indlala-ke azikhulume ngayo, akekho umuntu ongathini indlala kayazi, ikakhulu kule minyaka kwelileli elakithi. Indlala idlala ngabantu, kuthi lanxa kutholakele okuncane sibuye sihluphane, silethe ukuncindezelana ngokukhethana kulokhu kudla, ikakhulu abahlala ezabelweni. Ngokubana sivele singabantu bokuhlupheka, sithi sihlutshwa zinhlupho ezinye, indlala isihlasele, sikuncitshwe lokho abanye abakutholayo. Sizwa njalo lapha uPaul uthi kambe sengitsho nje lazo izambatho, into zokugqoka, abanye abantu ngabalakho okokwembatha mbokokugqoka, ngobana imali ngabalayo. Kangitsho laba abahambaze ngokuthanda, ngitsho laba abahambaze ngobana empeleni behluphekile, beswele ukuthi kwenzakalani empilweni zabo. Uyatsho uPaul njalo uthi ingozi noma inkemba na, ingozi zinengi. Kutsho ukuthi langesikhathi sikaPaul kubo abantu baseRoma ingozi zazivele zikhona, inkemba ludubo njalo, kumbe ukuzingelwa njengoba esitsho ngaphansi, abantu bezingelelwa izinto abakholelwa kuzo ukubana zinhle, zona zizimbi kwesinye isikhathi. Lapho ekugcineni abe sesithi keba kukho konke lokho siyanqoba nokunqoba ngowasithandayo. Owasithandayo asiyobani, asomkhokheli esihlala laye, asobhishophu wethu, asomphathi ntambo, sengitshe labo omongameli, kayisibo abasithandayo. Owasithandayo nguKristu esihlala kuye ngokholo langothando. Nkulunkulu asisizeke, asikhulekele. Nkulunkulu ibalathi ukholo lwethu lunganyikinyeki kuwe, lanxa zingena ezinkingeni, uhlalela kusukela manje uzobe naphakade. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkanhla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamili Nkomo.
Siyabonga kakhulu untungamili Nkomo, ungadinwa lakusasa. Songa isikhathi sohlelo lwabatsha.
Lingali tshona njani mthokazo muhle zimpapo muhle, ngiyalibingelela kuhlelo lwethu lwanamhlanje. Namhla kuhlelo sixoxelo butho lezwi Khosi Nyathi, ingcwethi kwezamasiko. Sixoxa ngempilo kaKelvin Mgcini Nhliziyo, umculi womdumo we-hip hop obelodumo kakhulu kweleZimbabwe lakwamanye amazwe. UKelvin ubhubhe ngeviki edlule.
Yathi ngiyakwamukela kuhlelo. Awungitshele okuningi ukuthi namhlanje emngcwabeni kaKelvin izinto zihambe njani.
Abantu bambekile umfowabo uKelvin ubulawayo usukumile ngobuningi bakhe. Lami ngizizwe ngikhuthaze ukuthi ha, at least umuntu wakithi layo ubekiwe, bamhloniphile. Nxa ngithi ngiyafanisa, ngikhayela ukuthi phose lokhu labantu abangu-500 amphitheatre. Inkokheli zamasiko zakwabulawayo zonke ongazicabangela bezikhona, abengatsha zikahulumende labo bekhona, osomabhizimusi labo, ikakhulu ontanga kade bethanda umculo kaKelvin bebebuthene. Uwe umcimbi sibili omuhle, abantu bakhuluma kusenhliziyweni lasemoyeni yabo. Ithemba layo lapha lele khona uzizwa ekhukhumela.
Awusitshela umbono wakho mayelana ngecontribution ekaKelvin nxa sesikhangela iy'ndaba zokuthuthukiswa kwamasiko kwabantu abavela emaNdebeleni.
Ibulawayo ilohlupho lokuthi abaculi bethu bandise ukulandula ukungasekelwa ngabantu bakobulawayo. Uzananzelela ukuthi uMajayivana uLove Mall aye wathiya ezemculo ekhala ngohlupho lokuthi hayi, abantu bakithi kabangisekeli.
They wanna do me like Majayivana. Wanna kiss me up the city with a
lami kungithintile umoya ukuthi uCalvin maningi amashuzi akhe ayawasungula eyedwa lapho okwakungabi labantu abayangaphi kwakungongabantu azana nje abangayindawo abantu abalutshwane but abantu kede bekhona namuhla kwi-church service kungizokungithinta ukuthi umuntu wasekelwa kangaka aluba usekelo lolu waluthola esaphila bekuzaba mnandi kodwa kungasenani yikho kukhona kusipha ingqobe thina esiseleyo ukuthi hhayi kade kuyini esingakwenza ukuthi umphakathi wakwabulawayo asekele abaculi labadlali bakhe ngendlela elokunono kwenzela ukuthi siziphilise ngalokhu esikwenzayo. Engikuthetheyo kulokhu engibona kusenzakala emalangeni amabili amathathu edluleyo yukuthi ama-artists akwabulawayo alakho ukuthi abambane selokhu kwabikwa ukutshona kwakhe evikini edluleyo. Ngibonile inkokheli zamasiko zisebenzisana njalo lemphakathi ekuhleleni uhlelo oluhlonipha ukunikeza uZulu umculo omuhle uCalvin akwenzayo. Kube lama roadshow izolo bengikhona imini yonke umgqibelo sibhoda ngamalokishi izimoto beziziningi abantu bephatheka emcimbini bethakazelela bethaya ingoma zakhe. Namuhla njalo ngokufanayo babuyile abanye bafaka system amanye amankampani athenga ibhokisi abanye basapota ngama-graphics lo lalo ukhethile afisa ukuthi ancedise ngakho engibona kuyinto enhle eqakathekileyo ukuthi uBulawayo njengoba ziyithena uyi-cultural capital uzafuze akubambe khonokho siyiqinise isiya phambili ukwenzela ukuthi ezomculo nemidlalo jikelele kuchithukuye kusiya phambili.
Hayi siyabonga mnumzana ngiyathi ngamazwi akho.
Hayi siyabonga mntana.
Owamavinya khala ngoba ngidabukile inhliziyo ehlungu ngoba
Bulemuli eZimbabwe ngitsilanga lezo silahlekelwe liqhawe langempela. Silukuqiba lapha uhlelo lwabatsha sengichaya phansi izulukandaba olevalisayo ngenjabulo. Igama lami nguMaigobe. Thakazo muhle Zimbabwe muhle. Wathi ngilichiye ngengoma ka Kelvin uthi goodbye.
Ngumoya wami ungephule inhliziyo. Ngobanzange mbene xesha nokuthi goodbye. 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 The day good the day couldn't wait to hold you in my arms. Bigger good name before go clear. Bigger good name before go bonus. If you're not sick, I'll be sick, okay. I couldn't wait to look into your eyes. Oh, I'm minding your color, no one your double gate. If you see what's wrong, no one your pogate. Oh, when Dale got a cigarette. Why are you talking so galant? Oh, I'm minding your color, no one your double gate. If you see what's wrong, no one your pogate. Oh, when Dale got a cigarette. Why are you talking so galant? Oh, but you're more warming. Unge police zee, Gobu she hanging it, Lalaga, she gets tando sami. Uba shung, umoya wami. Unge police zee, Obanzang in Ben, a clash, and no good. Goodbye,
goodbye,
goodbye, goodbye. Obanzang in Ben, a clash, and no good. Goodbye, goodbye, goodbye. Goodbye.
Goodbye. Goodbye. Goodbye. Goodbye. Goodbye. Goodbye. Goodbye. Goodbye. Goodbye. Goodbye. Goodbye. Goodbye. Goodbye. Goodbye. Goodbye. Goodbye. Goodbye. Goodbye. Goodbye. Goodbye. Goodbye. Goodbye. Goodbye. Goodbye. Goodbye. Goodbye. Goodbye. Goodbye. Goodbye. Goodbye. Goodbye. Goodbye. Goodbye. Goodbye. Goodbye. Kasilo lakhe igolide elatholakala esikhwameni sikankosazana Henrietta Roshwaya okuthiwa wayefuna ukuyalithengisa eDubai okungekho emthethweni. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisayo ngiGibbs Dube ngisithi asihlanganeni ekuseni ngo-6:30 a.m.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.